Endabeni zethu lamhlanje umnumzana Dumiso Tabengwa umkhokhelo webandla lesaphu uthi ungeke kumangalise ukuthi ibutho lingahluthuna umbuso kweZimbabwe. Kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla lezano PF kulandela ukuxoshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Abantu abalandela othi uyinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Stanley Khumalo bashawa ngamapholisa becela izulu ongekho emasikweni kaZulu. Omalaysha bakhala ngokukhahlanyezwa ngamasela athathela abashayeli bezimota imali. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ngolwesithathu sixoxa ngamalobolo ngesikhathi kule gqwetha elithi ukulobola akukho emthethweni. Igqwetha leli lithi amadoda kumele lawo alotsholwe. Ku-Livetalk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngokuxokozela kubandla lesano PF kulandela ukuxoshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kuhulumende. Thumelani imilayezo lwenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.